Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 31 kuNtulikazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi labalwa kumpi yenkululeko abangekho kubandla lezanu PF lithi alisekelani labanye babo abakuleli bandla ngoba kusobala ukuthi bebethola inzuzo phansi kombuso kamongameli Robert Mugabe, njalo sebekhonona ngoba sebetshelwe ngumthombo. Iningi emaphandleni lithi lalo liyasekela ukutshengisela osokwandile emadolobheni laphandle kwelizwe ngoba impilo ilukhuni ezigabeni zabo lapho abaswela khona ukudla, amanzi lokunye.
Ungakakele izipho zabo akabalimanga lonyaka, inkobo azikwanisi ukuthengisa, abakwanisi ukuhambisa umntana esikolo. Ipolitiki ye-Afrika vele ixhalisele emadolobheni.
Silengxoxo lomeya wedolobho lakobulawayo uKhansila Martin Moyo.
Ukuthi abantu kabalayo inasikini imali. So i-priority kwesinye isikhathi kuba ngokungena emlonyeni, ikakhulu abantu abalabantwana. And so bagcina sebe hambela emuva ekubhadaleni national emergency council.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi labalwa empini yenkululeko abangekho kubandla lezanu PF lithi alisekelani labanye babo abakuleli bandla ngoba kusobala ukuthi bebethola inzuzo phansi kombuso kamongameli Robert Mugabe, njalo sebekhonona ngoba sebetshelwe ngumthombo. Umongameli Mugabe usanda ukwethusela abalwa kumpi yenkululeko labanye abathi usehlulekile ukubusa, kulandela ugwalo lwe-communique ababikwa bamlobela lona besithi unguntando kayiphikiswa. Babalisa njalo okugoqela inkohlakalo ekubandla lezanu PF, ukungazisoli kukamongameli Mugabe ngesehlakalo seGugurahundi, ukuswelakala kwemisebenzi kanye lokwehluleka kwakhe ukuvuselela umnotho welizwe. Abanye babotshwa kulandela lesi sehlakalo. Omunye osola abanye bakhe abakubandla lezanu PF ngunkosikazi Virginia Dube owalwa kumpi yenkululeko ekuvuyo leZipra, yena othi bakhuluma lamuhla uhlupho olwaluvele lukhona ilizwe lisanda ukuthola uzibuse.
Into eyeqembu asiyonto ekhangeleyo ukuthi wonke okuthiwa kwenkululeko. Ungakhangela ikuqokozela kwabantu abaseqenjini labo abalwa izimpi zabo, angikholi ukuthi zilani lokwenzakala elizweni. Ngabantu abafuna izikhundla, kuthiwa mina ngilaphana, mina ngenza ukuthi. So yikho ngisithi thina kasikho phakathi kwakho.
Kodwa umbono wakho ungathini ngokwenzakala elizweni kathesi? Ngoba abanye bathi lokho okubhaliweyo encwadini le abayalayo ukuthi bayibhala kukhomba okwenzakala elizweni.
Umnotho welizwe singeza ke sikhulume ngawo ngoba kakula nto singayikhuluma ngomnotho welizwe. Ayi into ukuthiwa ngumnotho welizwe angiboni kayikho. Ilizwe nxa lingela amasekthari ayenza izinto, lilizwe mhlobo bani elinjalo? Akulalizwe. So abantu kabaqhatshwanga ngenxa yokuthi imisebenzi kayikho. So economically kakula lutho singakhuluma ngalo ngelizwe lethu leli.
Lo ngunkosikazi Virginia Dube owalwa kumpi yenkululeko ekuvuyo leZipra, njalo olilunga lebandla lezaphu. Sikhulume laye eseGweru. Emaphandleni lithi lalo liyasekela ukutshengisela osokwandile emadolobheni laphandle kwelizwe ngoba impilo ilukhuni ezigabeni zabo lapho abaswela khona ukudla, amanzi kanye lemali emabhanga. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomgcini sihlalo wekhansili yeBhinga uMnumzana Dube Mkombwe osichasisela okwenzakala esigabeni sakhe.
Abantu basemakhaya labo bayakubona, bayakuzwa impilo yamadolobheni ithiyene ngoba ngakhangela ngale kudliwa imali edrobheni, umuntu osekhaya kodwa uyabesidla kwemasimini okunye, but into ekhona ngoba balabantwana laba basemadorobheni bayakuzwa bayakubona ndikubuhlungu ngoba ungakhangela indaba yemali yindaba ebuhlungu ngoba ungakhangela izilimo zabo kabalimanga lonyaka inkomo azikwanisi ukuthengisa abakwanisi ukuhambisa umntana esikolo then yikuthi nje uphozakhangela ukuthi ipolitiki ye-Africa zele iqalisele emadorobheni nxa kuzabe kusiza la kuzaze kubafikele ngoba laba abaningi abaseduze nedrobho bonke abahamba ekuseni ngantambama yibo abamele beqalise njalo yonke into inabantu abaqalisayo asingeke sonke siphakame ngebangelilodwa
nxa laphana lixoxa indaba ezijiyeneyo kukhansili yenu kuyini okunye okumqoka elake likukhuluma okuphathelane labantu elibona kubakhathaza kakhulu emzini yabo
no into ebakhathaza kakhulu emzini yabo indaba yokudla nanjengathi esisemaphandleni le ndaba yokuthengisa inkomo ngikhuluma kanje silomhlangano ekhansilini yebhinga sikhuluma ngendaba yokuthengisa inkomo ngoba inkomo akusazakali ukuthi inkomo ziyimalini kathesi abantu abathengayo yibo asebekhuluma intengo yenkomo umuntu othengisayo kasakwanisa ukukhuluma intengo yenkomo yakhe singakhuluma kanje uyakwazi ukuthi uzagakela ukuthi amakhansela abe mina ebhinga RDC kulo bandululo nxa kuthiwa isikafu emakhaya uzathola ukuthi ipolisa selihilo elitshela ukhansile ukuthi awumelanga ube duze lomubhu kodwa ama-officers ezanu lawa athiwa ngama-youth officers lawa amasera lawa yiyo athiwa ame lenduna kunika umubhu uyahlukubona ukuthi ngumbangaze lo ubuhlungu lokho esikhuluma ngakho
sasisiza ukuthi inkomo azisacubi njengalokhuyani okwakusenzakala ukunyanga ezedluleyo kungani lokho ezithengwa ngemali ephansi
i-business ezimbabwe ayisekho ngoba umuntu ozayithenga lapha ehambisa inyama ebutsha ingela muntu othengayo abantu ngabala mali and ukuthi i-transport yankona yiye seduru ukudlula inkomo yankona ekupheleni umuntu osemakhaya uyabangesela ukuthi angathini ngesifuyo sakhe ngoba uzathola ukuthi thina emakhaya asithengisi njengemadorobheni ngoba sithengisa sulohlupho kulo muntu ogulayo kule ndlala kufiwe so umuntu umzali nxa ethengisa inkomo yakhe kumbe umntwana uxotshiwe esikolo ukuthi athengise inkomo ngendlela eyiyo lwana uma athenga uyabe senguye okhuluma ukuthi mina inkomo le ngizayithenga ngemali ethize
bande ukuhlawula imali enganani abathenga lezi nkomo
ya kathesi ngikhuluma ngiyikunje mina iviki ephelize ngizama ukuthengisa eyami inkomo ukwazi mina ngingukansela ngingukansel chairman ngisazi ngcono ungabona inkomo kathesi emakhaya ebhinga ithengwa nge-$300 yabuthengise kakhulu kathesi inkomo eziningi ngama-150, 200 ungabona uphiwa 250 hhayi uyabolele eduzelo akwazi ukuthi ugcoba amafutha anjani ngalelo lapo
umnumzana Dube Mokombwe uphinde wachasisela abebhinga abangazwisisi kuhle ulimi lwesindebele amazwi akhe
walo mbalo ko ndikuzama kuzivisa abantu bakubhinga kuti buri council chairperson wabo tulirangide kuti makadenzala takuti atupeti mapoko pe buri macouncillors tuli kuambola furumende utulerete kambo constitution yezimbabwe yamba kuti iyo chiyelelo cha government kuti ape vana vakwe chakudya but government ya Robert Mugabe yezanu PF sizingatiwatiyeni so tuli kulangisika kumenso kuti maybe we mugabe wakona mbachembalo urigwai banda kulapa pani so bubufifi tuli kuti makanenzala tunokurwaka tulitonza vantu vamubhinga kati wekusqida anthu omwe makanda zvakuri council chairman wavo ndabona tatolede pe tuli kurwana ofisi ya da ama NGOs aende kupa vantu chikafu so hai kabalangite kunzira but tiri kupromisa kuti tawe muntu kuti afuke pe echikafu kambo tulirangide tuli ama NGOs amiki tuli involvayo no methodistic organization yakakazika kupa chakurya GMBs struggling serves struggling as well lead trust I think we've got ma players mingari kuzama kupa chikafu hayo council kutuli kuzama kuti tiyandule mari tigwasike vana mumaschools through wildlife ndawona mbubu 50 ngoba kaningida zizi bantu bawulindi
lo ngumgcini sihlalo wekhansili yebhinga umnumzana Dube Mokombwe okubandla le MDCT sixoxelaye ekhona le ebhinga kodwa ibandla lezanu PF lithi lisalungisa umnotho welizwe njalo abasola uhulumende ngabathunywe ngamazwe aphetsheya angafuniyo ukuthi umongameli Mugabe aqhubeke ebusa lanxa wanqoba kukhetho olwedluleyo ukusenjalo iningi emadolobheni lithi alisenelisi ukubhadala imithelo yalo kubomanisipala ngenxa yokuswela imisebenzi kanye lesimo somnotho welizwe umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Martin Moyo usichasisela okuningi okwenzakala kwelakhe idolobho
ukuthi abantu kabalayo inasingeni imali. So i priority kwesikhathi kuba ngokungena emlonyeni ikakhulu abantu abalabantwana, and so bagcina sebe hambela emuva ekubhadaleni imashingeni amajezi ka-council. Of course that yes constraina kholoko, kodwa lapha eZimbabwe sibona ngathi sokuphosa kube yimvelo. Uyakwazi ukuthi lokhu ngizakuswela, lukhana ngizakuswela, kodwa impilo kayimi ngokuthi lokhu lalokho kuswelakele. So senza esikwenelisayo ukuthi yonke into ibe khona, amanzi abe khona aclean, izibi zithwalwe, sibone ukuthi imigwaqo yebo mibi ekasenelisi ukuthi siyilungise yonke kawani, kodwa sizame esikuzamayo ukuthi imigwaqo ihambeke. Sibone njalo lokuthi i-infrastructure eyamanzi, the sewer reticulation, konke kuyamaintainwa ukuze kungazi kwaba uncomfortable in the city. So senza konke kholokho, sikhangele lezikolo lama clinics ukuthi kuyasebenza yini, lama libraries, konke nje sibone ukuthi ku-maintained, whether yidasingene ngamastediya ngayona leyo encinyane esiyabe siyithole ebantwini. Of course bekungaba lo mahluko aluba besingakholektha yonke okufanele siyikholekte, kodwa kanti singathi lidubo lwelizwe kufanele i-correction yenzakale phezulu le, ukuze ama-policies akhona ebe yilawana apromota i-business, abantu bethole imisebenzi bebhadale, so that lathi we are able to up i-performance yethu nxa sokusiza ku-service delivery.
Abehluleka ukubhadala ke?
Abehluleka ukubhadala siyalushisisa udubo olukhona. Esikutsho nje ukuthi basikhulumisane, buya uze kuthi mina ngiyasilela ngalokhu lalokhu, ngibe ngicela ukwenza lokho. So sine program yama payment plan, abehluleka ukubhadala kababuye sikhulumisane, sivumelane ukuthi bona abakwenelisayo kungakanani, ukwenzela nje ukuthi wonke umuntu ebhadale, nxa esenelise ebhadale yonke ipili yakhe, kodwa nxa kuyukuthi engxenye useze lesikwelede ebelokhu esikhipha mbijana mbijana, size siphele. Ukubi ukuthi umuntu ezihlalele ekhohlwe ukuthi kufanele ebhadale imfanelo zikamasipala, but nxa ubuyile wakhuluma siyakhulumisana sivumelana.
Lowo ngumeya wedolobho lakoBulawayo, Councillor Martin Moyo, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumakakase aku-909 meter wave, laku-shortwave 4930, 6065, laku-15460 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo e-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama nguntungameli Nkomo. Lamhla ngixoxa lomunye wabakuhlelo lweMandela Washington Fellowship, umnumzana Butholezwe Khosinyathi. Mdluli, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Nkomo.
So lufike emaphethelweni uhlelo, ungathi kuyini okutholileyo?
Besikhona ngempela elizweni leMelika amaviki seyisithupha silapha, sihlangene singontanga nje abavela emazweni athiyeneyo e-Afrika. So obekusenzakala ukuthi malanga onke nje ekuseni kuyavukwa siya emakilasini lapho kufundwa khona, izifundo zangkhona bezigoqela ezemvelo, sakhangela ezomnotho, saphinda sakhangela njalo ezempila kahle yabantu. But sithi sifunda kunjalo kakusokufunda sihlezi ekilasini kuphela, hayi besiphuma nje siyevakatshela izindawo ezithile, izinhlanganiso ezenza umsebenzi kade sifunda ngawo. Sike safika sabona nje omunye umfula lawo owangcoliswa zinkampani ngale e-New Jersey, sawubona ukuthi bawugina njani, wa-affecta njani abantu, izifundiso ezinjalo, ngoba lathi silenhlupho ezinjalo lapho esivela khona. So siyabe sibona ukuthi abanye inhlupho abahlangana lazo bazixakulula njani.
Wena ekhaya ukumsebenzi wokulondolozwa kwamasiko, ungathi okubonileyo kuleli lizwe eMelika ayalondolozwa na amasiko akulele, bayawakhwabitha, bayawahlonipha?
Kakhulu mina engikuthakazelelayo kakhulu ukuthi idolobho lapho engafakwa khona kuseNew York. Njalo nxa umuntu othanda ezemidlalo lezo zabakwazi ukuthi eNew York yiyo indikimba yezomdlalo, phose yiyo ezinye zezindikimba zemidlalo kwele Melika. So kule nhlanganiso ezimbalwa engizivakatheleyo, iNew York ilamabhoro angu-5, bakuthi ngamabhoro ngesilungu. Mina bengiseStaten Island, lapho okulama-museum, okulama-cultural center, ngiyenelisile ukuthi ngiwafinyelele. Ngabona ukuthi kanti bona bawubamba njani umsebenzi wokulondoloza isiko leMelika. Lapha basebenzisa kakhulu i-technology ekubukiseni isiko lakibo, okuyinto lami engiyibone kuyinto enhle ukuthi layo kanti nxa usithi uyathuthukisa uyabukisa isiko lesintu, zindlela bani ongazisebenzisa ukuthi usebenzise ubulembu ukuthi abantu umhlaba wonke jikelele babekwazi ukuthi wenza njani.
Impilo yalaphi binjani?
Well, okokuqala nje, nxa uvele ungumuntu ovela eZimbabwe, umumo womnotho sonke siyawazi ukuthi kawumanga kuhle, kuningi esikufisayo esikuswelayo. Lapha abantu basebenza gadalala, njalo nxa usebenza gadalala lawe okutholayo kuba nganeno. Ubugwelogwelo bukhona ndawo yonke, but ezikhathini eziningi uyabubona nje lapho ukuthi hayi, amalungelo abantu nje jikelele ayahlonitshwa, loba labo belezigwenxa lapha nalaphaya njengendawo zonke umhlaba wonke. Kodwa ilungelo lomuntu nje liyahlonitshwa. Njalo kulento kuthiwa ngama-systems, nxa kuthiwa into ethile yenziwa ngendlela ethile, izenziwa njalo. Akusoze kuphambukiswe ukuthi kwenelise ukuthi okuthokozise omunye, abanye badanyiswe, hhayi. Njalo enye into engifunde kakhulu ukuthi hhayi, isikhathi siyahlonitshwa la. Ungakuthiwa ibhasi isuka ngo-9, hhayi, isuka ngo-9. Akula lokhuyana okwesintu, Nkomo, ukuthi yaqalisa ukufika ngo-5 past, ngo-10 past, ukhangelele ukuthi ibhasi ibilokhu kumelela, hhayi, akwenziwa njalo. Uyayithola isihambile, uzamelela eyini. Njalo nje akudingakali ukuthi uzube le mota nje, i-public transport system iyasebenza, uyenelisa nje ufinyelele indawo zonke. Njalo nxa ulo hlupho nje, impendulo eziningi uyazithola nje kwi-internet, nxa ungana usabona ukuthi uyangaphi. Ungasebenzisa nje ama-Google Maps apho, akuyakuthengisa nje indawo emnandi. Mina ngumuntu ovela ku-cultural background, so nxa ngisendaweni enjengalapha ngiba lokuthokoza kakhulu, because miningi imidlalo ekethi senzakala la ebengiyifinyelela lami, imbono ukuthi kanti bona bayiqoqa njani imidlalo yabo. Kube kumnandi kunjeyana ukubona abantu abatshiyeneyo bethokoza nje, bejabula kumnandi kunjeya.
Uzwa njani ngokuthi lizahlangana layo Obama kunsukwane ezizayo?
Kunginika intshukuntshu enkulu kakhulu. Ngumuntu nje ovela eKenya emadojeni, ngakho abeMelika bona bazithi bayilizwe eliphumelele kakhulu kulamanye wonke emhlabeni. Ngakho nxa uthole ithuba lokuthi ufike kulelo lizwe elizithi lona yilo eliyingqungquthela emazweni onke, ubusuthola njalo ithuba lokuhlangana lo mongameli ozizwa elamandla okwedlula bonke omongameli emhlabeni, kungipha intshukuntshu, ngizizwa lami ngumuntu oqakathekileyo.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Mdluli, siyabonga.
Ngiyabonga Nkosi.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lo mnumzana Butholezwe Khosi Nyathi, ongomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship, lona olugqitshwa kuliviki. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli. Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Iningi labalwa empini yenkululeko abangekho kubandla leZANU-PF bathi abasekelani labanye babo abakuleli bandla, ngoba kusobala ukuthi bebethola inzuzo phansi kombuso kamongameli Robert Mugabe, njalo sebekhonona ngoba sebetshelwe ngumthombo. Iningi emaphandleni lithi lalo liyasekela ukutshengisela usokwandile emadolobheni laphandle kwelizwe, ngoba impilo ilukhuni ezigabeni zabo lapho abaswela khona ukudla, amanzi kanye lemali emabhanga. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha e Washington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.